So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 20 Mhlolanja 2025 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
industry ngowala amakhampani afomali kanti esathwele nzima ezamagetsi vele kulizwe lonke nje singathi iregion yonke estatic yonke ile challenge yamagetsi.
Umongameli Masamnangagwa namuhla uhlangane labosomabhizimusi koBulawayo njalo wethekelela inkampani ethunga impahla zokugqoka.
Yancedisa kakhulu, sikwazi ukuthi zabantu kuhlala phansi nekhaya zabantwana libagcine befundisa bekuthi ungami esihlahleni ukuthi nje ungahlalisi emoteni ngoba sibone kwezinye indawo izimoto azikhuphulwa ngamanzi.
Kulandela izulu elilokhu lisina elizweni, abanye abahlali bemadolobheni bathi sebelahlekelwe zimpahla lokudla ngenxa yamanzi angena ezindlini. Baqhubekela phambili abanye abakubandla lezano PF bathi umongameli Masamnangagwa kumele ahlale embusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030 loba yena esithu sefisa ukuphumula. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Masamnangagwa namuhla uhlangane labosomabhizimusi koBulawayo njalo wethekelela inkampani ethunga impahla zokugqoka Carousel Manufacturing ngesikhathi amabhizimusi amaningi ekhala ngokutshabalala komnotho lokusilela kwamandla kagetsi elizweni. Umnangagwa utshele intatheli zindaba ukuthi uyajabula ngomsebenzi oqhutshwa inkampani le lamanye amabhizimusi esithi lokho kuveza sobala ukuthi idolobha lakoBulawayo yilo insika yamabhizimusi eZimbabwe. Umnangagwa kukhulume njalo emhlanganweni wamabhizimusi owe-Competitiveness Summit wethembisa ukuthi uhulumende wakhe uzaqhubeka esebenza ngokuzikhandla ukuthuthukisa amabhizimusi. Amankampani amakhulu afana le-N Richards le-OK asevalile ezinye izitolo zawo ngenxa yokubhidlika komnotho. Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa lesimo samabhizimusi elizweni, sixoxe locubungela ezenotho uMnumzana Reggie Shoko.
Okokuqala singakutsho ukuthi ekade uyajabula kakhulu unxogale iCarousel ngoba ibingasalungisa impahla. Edgars for a long time ibisiyikampani ethengisa impahla ezivela kwamanye amazwe, so kuyajabulisa ukubona besenza impahla phakathi kwelizwe begcina abantu besemsebenzini. Kuyinto nje ejabulisa ukuyibona isenzakala, kodwa sikhangele esithi ngama-percentage e-industry lama-development ayenzakalayo awukafikisi sibangeni esithi kuyajabulisa ngoba i-industry yakoBulawayo lokhu ifile loba sithi lokhu ephansi kakhulu. Sikhangelela lapho eyayikhona lalapho esithi singabe sifazise sibe khona.
Isimo samabhizimusi elizweni ungathi simi njani ngoba sesike sabona amanye amankampani amakhulu evala ngoba ekhala ngokonakala komnotho, kuthi amanye athi kenelisi ukusebenza ngemfanelo ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi elizweni.
Isimo se-economy vele asibanga kuhle. Economy at the moment is highly informalized. Owenza la makampani afomali athwale nzima ngoba bekhompyutha labantu abangabhadali ezinye izidleko abazibhadalayo bona. Njalo bekhompyutha la makampani abengabanjwanga umthetho wokuthengisa ngemali yayo kuleli lizwe ngerate ekahulumende loba sithi official rate, bona bethengisa ngerate yomkambo omnyama. So industry ngowala amakhampani afomali kanti esathwele nzima ezamagetsi vele kulizwe lonke nje singathi iregion yonke estatic yonke ile challenge yamagetsi. So industry ngokwayo kufuze ibone ukuthi lapho ekhona ingabe senza ama-alternative, kuyindlela yokuthi sehluleka ukuplana njengelizwe ngoba kade sesithwele nzima ngenxa yokuthi ama-industry asebangamagetsi lamamayini avulwayo. Ngakhala kwamanye amazwe abamayini nxa evula kule demand yokuthi lawa azisosele ipower yabo, whether they have their alternative power or they import their power direct. Now we have had i-development ye-mining is leader ukuba la ma problems ku electricity generation ngoba they all went into the national grid when we had not planned for them in terms of fast development in mining. It's just like a test. Generally, economy is informalized. We have challenges for those that are properly formalized. But they can't compete and they will continue closing until the drastic measure by government to fight informalization is put in place.
Umnumzana Reggie Shoko, ingcweti kwezenotho. Ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 eGobulawayo. Umnanga kwaza phatheka kumbuthano wokunanza usuku lweNational Youth Day eTrade Fair Gobulawayo kusasa.
The Voice of America.
Kulandela izulu elilokhu lisina elizweni, abanye abahlali bemadolobheni bathi sebelahlekelwe zimpahla lokudla ngenxa yamanzi angena ezindlini zabo, njalo labo emaphandleni bathi balisana lokuchapha imifula egcweleyo. Ugatsha lwe-Civil Protection Unit luthi izulu leli libangele ukubhubha kwabantu okugoqela abantwana abambalwa ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe. Ukuze sizwe okwenzakala kobulawayo ngalolu daba, usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxelo nkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso elela izakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association.
Izulu liyama kweqiniso, siloko ukuthi kumele ngabe sitshele ukuthi amadama asegcwele njabe sesithola amanzi ngendlela efaneleyo, kodwa sikawatholi ngendlela efaneleyo ngoba mina kundawo engihlala kuyo sibe-two weeks singala manzi. Ikhathi lingani athembisa ukuthi la manzi sesizawathola, bengibone kwenye i-athekhi ithembisa ukuthi amanzi sesizowathola ngendlela efaneleyo esifisa ngayo ukuthi siwathole ngawo, lokuthi siyakwazi ukuthi ikunike izulu selidwele emadamu kodwa sikakuboni ukuthi mani yathembisa izinto ezithize endlube ephumuka kangaphi zonezo ezakheka kubi ezakheka endaweni ezingasondanga kuyagcwala thibili ingcekeza amanzi ayangena yangena. Lathi siyesaba ukuthi linganda kakhulu kuyagcina kuthingenele, sike salahlekelwa langumntwana ngobuningi bezulu owathathwa ngamanzi. So kukhona konke okuhle lokubi, kodwa emasimini kwezinye indawo kuhle abantu baza kuhla esekuhlupha yithi isilungube sesidlumile.
Njengenhlanganiso ebhekane namalungelo abahlali bakhona ngapho kobulawayo, liyake liqoqe yini imhlangano ngalolu daba?
Ye, iyaqoqwa ibingaqoqwa kakhulu, kodwa iyaqoqwa kukhuliswa ukuthi nje kube zinsuka kukhulunywa kakhulu. Angikwazi ukuthi kungeneli kobulawayo, kodwa kube kuthoke nhlanso eziningi ziyakhuluma ngendaba yamanzi yona le. Ye, ziyakhuthaza kakhulu ngokuzivikela embozini, ziyancedisa kakhulu, zikhuthaza ukuthi sibe nekhaya kakhulu, zisitshela lokuthi hayi sibone laphi weather report ithi kuzabanje, zabani ukuhlala phansi ngekhaya labantwana libagcine befundisa bekuthi ungame ezihlahleni ubone ukuthi awukho bezimoteni, bese besitshela ukuthi nje ungahlalisi emoteni ngoba sibone kwezinye indawo izimoto zikhukhulwa ngamanzi.
Lo nkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso elwela izakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Uhlangothi lukahulumende weMelika lobona ngezemali olwe-US Treasury Department namuhla lwethese izijeziso zenotho. Umnumzana James Akabarebe, umphathintambo wohlangothi lukahulumende weRwanda olubona ukudlelana lamanye amazwe okuthiwa ujojozela impi yomvukela kwele DRC ephakathi kukahulumende kamongameli Felix Tshisekedi labahlamuki bemarch 23 kumbe i-M23. Omunye njalo owetheswe izitsheziso lezi ngumnumzana Lawrence Kanyuka eKingston, ilunga leCongo River Alliance njalo okwinhlanganiso ye-M23. Ababili laba kucatshangelwa ukuba bayingxenye yabahlasela abantu makhaza edolobheni leGoma leleBukavu asehluthunwe yi-M23 ezama ukuhluthuna amanye njalo amadolobho. UTshisekedi uthi amasotsha akhe alokhu elwisana le-M23 eBukavu. Umongameli Paul Kagame wakele Rwanda ucatshangelwa ukuba usekela abahlamuki laba okuthiwa bazondwa ngohulumende kaTshisekedi. UKagame uyakuphika lokho. Kukhanya iyehlula imizamo yenhlanganiso ezigoqela eSadic African Union le-East African Community eyokuzama ukumisa impi le eqhubekela phambili ngamandla. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Stewart Studio 7 uxoxele umnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Ethi ara sizinengi izinto ezenzakalayo laphana okokuqala indaba yepolitiki nje ukuthi kukhona ababandlululwayo abangamukelekanga emthethweni abahlala ngempumalanga yelizwe kodwa kukhulu izigebengu eziphakathi eDRC langaphandle kweDRC ezidla umnotho weDRC. Indlela yokuthi kulungisiswe khona lokho yikuletha abantu ndawonye bonke ukukhulunyiswane, kulungisiswe kube lo hulumende ongabandlulile, uhulumende ohlonipha amalungelo abantu obusile izwe lonke lihlangene linjalo.
Ye kodwa ngasikhangela labo abantu abangaphandle ukhuluma ngabantu banjani ngobani bona
kuhlangene njengoba kumbuso weDRC kawufinyeleli izwe lalikhulu kakhulu lingange lokho esithi iWestern Europe lilodwa nje. Ngakho ke umbuso usuka ngesikhathi lesiyana semuva ngabo 1990s umbuso oseKinshasa kawufinyeleli ngendlela efaneleyo empumalanga yelizwe. Ngakho ke kwenza ukuthi kube lezigebengu ezizibusayo nje ezenza kube lula ukuthi kudliwe umnotho weDRC ngabantu abavela kwamanye amazwe, ngabantu futhi beDRC kodwa ke kukompunza idlemini khona ngale ngasempumalanga. Ngakho ke kwenzeka lokho abantu abafuna ukukwenza, kwenza ke nezinto zakhona zingapheli ngokuba eziningi zakhona zidalwa yilaba ababefuna ukuthi kube lesiphithiphithi ukuze badle kahle.
Siyakhumbula ibutho leZimbabwe lake langena khona ngale DRC lathiya kube lokunjalo kambe ukuthi ilizwe leZimbabwe kalizisoli yini ngokuthi lakwenza khona.
Angiboni ukuthi bayazisola ngoba kuphela ongabe kwakulandwa kuleyo ndawo kasikwazi. Kuyenzeka ukuthi thina sasikhangelela ukuthi kuyalungisiswa, abanye njalo bekhangelela okunye. Akhona amanye amazwe angenayo khona laphana ngalesi yasikhathi abayaziphatha imandla zakhona zadla okumangalisayo, zazuza idiamond, zazuza igolide, zanotha ngendlela emangalisayo. Kodwa-ke into enye okumele siyikhumbule ukuthi uma iDRC ingela kuthula akusoze kusihambele kahle eSouthern Africa eCentral. Kumele sifike esibangeni lapho khona kungasabulawana kungasadujulwana ezwekazini leAfrika ukuze sikwazi ukuba lentuthuko ngendlela efanele. Ukuze sifinyelele khona lapho kumele kukhulunyiswane umbuso okhona ube ngumbuso wabantu bonke. Okunye esibona laseDRC yikuthi kube lo mbuso obandlululayo, umbuso we-corruption, umbuso ongaphathi abantu ngendlela efaneleyo baze bagcine sebekhetha ukuya egangeni besiyalwela amalungelo abo. Kumele kulungisiswe konke khona lokho abantu bangabi nesizathu sokuya empini besiyalwela amalungelo. Kumele bazuze ngendlela efanele kungakhathali ukuthi bakhuluma luphi ulimi, bahlala kuyiphi indawo yelizwe, izwekazi le-Africa lonke.
Lo ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo obexoxa lo Gibbs Dubois Studio 7 ekoBulawayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe. IHamas namuhla inike inhlanganiso yeRed Cross izidumbu zabantu abane eyabathumba kwele Israel ngomnyaka ka-2023 ize ihlasele kulelo lizwe lapho yabulala phose inkulungwane lengxenye 1200. Ngakwelinye icele ele Israel lalo likhulule ezinye izibotshwa zeGaza phansi kwesivumelwano sokubeka phansi izikhali okwesikhatshana. Abalondi bembali kwele Gibhithe bathi sebevumbulule ithuna lenduna enkulu uThutmose wesibili esigabeni seLuxor entshonalanga yendawo ebizwa ngokuthi Valley of the Kings okwalalisa khona amakhosi amaningi. Le yiStudio 7 esakaze eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika, umsekeli kamongameli weMelika umnumzana J.D. Vance uthi sekuseduze ukuba kube lokuthula kuzwekazi le-Europe okulempi ephakathi kwele-Russia le-Ukraine. UVance wethule amazwi la namuhle emhlanganweni omkhulu we-Conservative Political Action Conference oqhutshelwa e-National Harbor eMaryland. EleMelika likhulumisana leziphathamandla zakwele-Russia lezakwele-Ukraine ngokubeka phansi izikhali. Ngolunye udaba leMelika, abaphanyeka emthethwandaba kumayelana lezisebenzi ezixotshwa umsebenzi nguhulumende kamongameli Donald Trump obambisana lomcebisi wakhe umnumzana Elon Musk othi uzama ukuphungula indleko zemali kahulumende bathi kulezinqumo zenkantolo abazithakazelelayo lezinye abangahambelani lazo. bathi kusobala ukuba ezinye izisebenzi zisuswa emsebenzini ngokungekho emthethweni. Lo hulumele kaTrump laye kathakazeleli okunye okwethulwa yinkantolo esanda kunquma ukuthi kuqondile okunye okwenziwa nguTrump loMusk. Kuvame kanganani ukuba indaba zezisebenzi zikahulumende ziphanyekwe enkantolo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas khonapha eMelika.
Lapha baba Dube, kukhanya ngathi akukaze kubonakale okunjengalokhu. Angithi sesibe khona lapha sokube kwaba labo president abangenayo kusukela kuBush kusiza kuObama. Kusiza ngapha ku-Biden. Asizange sikubone okunjengakhona lokho ukuthi abantu baxotshwa imisebenzi kungathi kuthiwa kuya-investigatewa njengakhona lokho. Kuyasimangalisa kakhulu.
Ye, nxa sikhangele indaba ezinje ezinye zihanjiswa emthethwandaba, kungabe kuvamile yini ukuthi eMelika nxa kule nto ezinje ziphanyekwe emthethwandaba?
Akujayelekanga konke khona lokho ukuthi kubonakale ukuphanyekwa. Kuyaphanyekwa izinto ezinzima, yikho esikubona esakubona kusiya komthethwandaba. Kodwa ke lokho kokuthi kube labantu abaningi kangaka baxotshwa imisebenzi ngenxa yokuthi kuyadingisiswa ukuthi kuhamba njani, asikaze sikubone baba.
Ye, nxa sukhangela sibili udlula ngodaba lolu, ubona ngani kuyaphetha ngani khonokho okwenziwa ngumongameli Trump?
Ngibona ngathi akusoze kuthatha isikhathi eside, ngoba angithi bona babantu laba abaxotshwayo ngabantu, futhi abantu laba abaxotshwa imisebenzi ngibo abamvotelayo futhi uTrump ukuthi abe khona lapha esikhundleni. Babe ngathi kabakubona ukuthi nxa kuthiwa kuzahamba ngaleli ndlela kube sekuhamba ngaleli ndlela. Angithi nxa bexotshwa imisebenzi laphana ku-affecta ama-families amaningi kakhulu. Kuthi ukuthi kuba lokuxokozela, kuzaba lokuxokozela masinyane. Ngiyakhangela nje ukuthi kuzaba lo mhlangano lo zabe ungokukhangela i-budget masinya ukwenzela ukuthi uhulumende aqhubeke siya phambili. Siza kuzwa khonapho, mbona ngathi kuzaxokozelela khonapho phakathi kwama-Republicans lama-Democrats.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eMelika. Ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseDallas, eTexas. Kulamalunga ebandla leZANU-PF aqhubekela phambili esithi afisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esesikhundleni loba ejele abahleli bezindaba kuyenali viki ukuba uzasuka embusweni ngomnyaka ka-2028 okugqitshwa khona amahlandla amabili ombuso wakhe njengalokhu okulawulwa yisisekelo sombuso welizwe. Amanye amalunga ebandlaleli asethuka abaphikisa ukuba uMnangagwa eqhubeke esembusweni. Kodwa abaphikisayo bathi akumelanga kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa ahlale esikhundleni kuze kuyofika umnyaka ka-2030. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Fortune Mlalazi olandela izombusazwe ezimele lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee. Umlalazi usungula lengxoxo.
Uhlupho lweZimbabwe ukuthi siphathana njengabantwana. Umnumzana Mnangagwa ucabanga ukuthi asisebenzisi ingqondo singabantwana, njalo sebethethe iZimbabwe bayenza ithoyi yabo. Laba bantu abakhuluma ngo-2030 ngabantu abathunywe nguye abathola ama-blessings akhe. I-audacity kaMnangagwa yokuthi abize ama-journalist, ama-editors azokwenza amadlwane la abekade wenza la ngempendulo ade ezinikeza, yikho ukudelela umphakathi njalo kutshengisa ukubana ilizwe lakithi lilomnyama ukubana libe lomongameli onjengo-Emmerson Mnangagwa. Well, okunye mhlawumbe baphanjaniswa amakhanda yizinto abazenzayo labantu abababulalayo, yikho sebebusa sekungathi baphambene.
Ye, baba Juma uyamuzi yakhuluma lapha ubaba Mlalazi. Akumpendule khonapho Juma mafisha.
Ngithanda ubana ngithi I'm disappointed kuMlalazi. Ngumuntu obengimhlonipha kakhulu lalo ngusisi, sixoxa senza konke, but nxa uzakhuluma uthethisa umongameli Mlalazi, hayi mina ngingeke ngakwazi ukuthi ngiqhubeke sikhuluma, ngoba I believe that yes, even if we don't agree on anything, isintu sethu sithi i-respect iqakathekile, especially ebantwini abadala. Having said that, Mthembo, it's okay to have different opinions on anything. U-president ukhulumile isifiso sakhe yena njengo Emerson Dambuzo Mnangagwa. Okuqondileyo kakhulu kunoku yidemokhrasi yangkona phela. Ulakho ukuthi athi kona hayi mina kangisafisi sengifuna ukuba nalo. Kube nabanye abangathi hayi thina sisafisa ukubana uhambe. Yikho wazothi hayi ngizazama uncenga bona laba abafuna ukungincenga ukuthi bencengeke ukuthi kona kungenzakali khonoku ngoba nami sengifuna ukuphumula. Which is all correct. And ukhuluma asokuqala kwakhe ukukhuluma into naleyo. Sekukhulume kaningi ningi ngamuvana ngani. So angazi ke ukuthi nxa umuntu ezikhulumela njalo. Omunye umuntu awusubuya sekuqhekqasa ukuthethisa sekukhuluma ngamadlwane ngokudlala seZimbabwe, just raising emotions like what gaslighting ngokwana ngesikhiwa. Mina kanguze, mina I always believe ukuthi nanxa sixoxa la, asixoxeni ngemibono, enombono wakho ngombono othethe komunye umuntu, but in all that we do it.
Yes, siyakuzwa kakhulu kolide.
Asiphi lutho ngokwenza khona ukubakile.
Yes, siyakuzwa kakhulu kolide. Mlalazi uyakhuluma lapho kolide ukuthi lokuphoxa inkokheli vela kuqala lokho. Njalo khona ukuthi umongamela kwenzayo. Ukhuluma ngenhliziyo yakhe.
Well, ngebhathi nje ogolide babone ngani ukuthethisa kumbe ukuphoxa umongameli wabo. Look, akumangazi ngoba othuma bangama beneficiaries of a corrupt system esibuleli lizwe. Sikhumbuzane thuma ukuthi ama beneficiaries esystem yeZimbabwe, it's a handful of ZANU PF supporters. The rest of abantu bezanu bayahawula ama vethi be displayers wabona, which is what makes a majority of Zimbabweans angry. Uma sikhangele sililizwe bani elile more than 4 million citizens ezikwamanye amazwe ziphephela, and then uyothola umongameli ephendula jokingly. Yikho kwenza size sithi hayi la ngamadlwane, ngesindebelo bathi ngisakuvukela umchilo wesidwaba. Yikho lokho okwenzakalayo. Ilizwe liyilokhu, honestly golide akungitshele ukuthi kuthiwe singakhulumi nxa sile 40 years of independence. Silabantwana abafundela ngaphansi kwezihlahla, silabantwana abafundela ezindlini ezidilikayo, amatitha ahawula, kodwa silabo winking elijivayo, kodwa silalaba kuthiwa ngobani laba abahamba bethi banikeza ama-ovet imali lezindlu. After 40 years you still doing ama handouts. Yikho okwenza size sikhulume ngale ndlela golide ukubana la ngamadlwane. Yikho ubona kuthiwa 2030 uze uzibuze kathi 2030 la lento elihlala liyenza golide. Kathi leyo pambeli kasifiki njani?
Yes, siyakuzwa mlalazi. Baba golide vala ngamafushane ba.
Well, njengoba ngishilo mina, umongameli is pronounced usekhulumile yena akusenhliziyweni yakhe. Akuzwayo njalo akufisayo. Laba abanye abakhuluma labo bakhuluma okusenhliziyweni zabo, abakuzwayo njalo abakufisayo. Yidemokhrasi nale esiyidingayo. Kukho konke lokhu asikwenzeni kungela ngxabano, kungela kukhombana ngeminwe, kungela kuphoxana. Impumela izabuya ekucileni. Njengoba ishilo thina iphathi yethu siyiphathi ehlelekileyo kakhulu, silenolwa yiCongress eyiyo ekhetha ubukhokheli. So iCongress le ikhona ngo 2027. So ukuthi sikhuluma ngendaba le kathi sivele, it's too early. Kanti sizange sifokuseni ngomkhonomi, sifokuseni ngolona silungise njani abantwana abafundela phansi kwezihlahla bona nawo. Sikhangele imigwaqo le efileyo le, sikhangeleni konke ongabe kusihlupha, sifake izandla zethu ndawoni njengabantwana beZimbabwe, ngoba asoze lakhiwe ngomunye umuntu, lakhiwa yimi lawe. So sonke lapha silomsebenzi omkhulu okuthi sikakhe. Then 2027 yabo iCongress kuzakhethwa, okukhethwa khonaphana kuzaphuma okuphumayo khonaphana.
Lapha lizo mnumzana Joseph Chuma okudalela iZANU PF Central Committee, njalo omela iphelandaba chabalala edalela ephalamende, kanye nomnumzana Fortune Mlalazi olandela izombusazo ezimele, bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulivikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel panel WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Nilalele kumsakazo wa Studio 7 sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC. Soke isikhathi sokuza imbono yenu nabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Sanibonani ku Studio 7, sanibonani nabalaleli wonke bakithi. Bonke labakhulu bezani PF abamela lesi istudio sabantu. Siyacela abantu abayiba baphethe sithi imgwaqo abayiphakamele. Sifisa umgwaqo enkayi uletha inhlupheko, intuthuko kuba nzima ukuthi ingene. Ukuze intuthuko ingene imgwaqo, but imgwaqo yenkayi itshengisa ukuthi izani PF isayifeyila. Loba kuthiwa kulenhlelo eziningi, but umgwaqo senjalo yiwo omfeyilisayo. Sicela ukuthi baphakamise izinyawo.
Studio 7 nabantu bonke abalaleleyo. Kahle ngene nje straight enkulumeni. Kubuhlungu ukuzwa abantu abafana nabo hobhodo besiyakhuluma phambi kwabantu. Induna kayikhulumi ngomthelo. Abantu abakhuluma ngomthelo ngamakhansila nabosabhuku nabadlisa bese beyiletha kuwe. Lo district administrator, wena usujumpa izinto ezingaqondananga nawe usungenela, which is not true. Lathi sinje silamaposition esiwabambileyo. Singabantu silama position esiwabangileyo njalo futhi singama ex-combatants. Yekela ukukhuluma amanga uthi amaRussia siyakweleta amaRussia. AmaRussia aniki zapho. So sebehambe bayakhuluma lo nama leaders wethu phansi egodini. UMikhail Gorbachev ubuyile wazokutshela khona lokho ngoba thina isikhathi sasiphiwa nguMikhail Gorbachev. Ngani? Soviet Union, not in Russia. Soviet Union. So yekela ukumislead abantu. Akula muntu lapha, that is a tribal trust land, not ukuthi land le irizevelwe i-government. No, it's a big no. Bantu bemakhorokhoro, qinani, siyakhuluma thina, akukho lokho. Ma lobu abalo eseyizanu, kasho nje ukuthi uyizanu, kaseyi-chief yabantu. Siyabonga, thank you. Full stop.
Sambonani Studio 7 nabalaleli, kade ngagcina ukukhuluma kulesi studio, uDube lokhulumayo. Yebo, siyezwa inqosho kumuse khona ebadlende elibusayo ekhaya eZimbabwe. Ye, hayi, nangisapoti hlangothi kodwa into engibona ingathi izosisiza singamaZimbabwe. Angisho ukuthi akukuseliphi iqembu, kodwa wami umbono uthi into engenza iZimbabwe ivuke ukuthi kubuse umuntu ongekho politiki. Kukhethwe nje umuntu ozimele, othembakele, kodwa ongekho kakhulu kwezepolitiki. Kuthi ongazange abe yisosha, ungumuntu nje owazi ngezamabhizinisi. Lokho kuzokwenza ukuthi izwe lakithi liqhubekele phambili. Njalo kuzokwenza ukuthi ngisho ama-investors lawa namhlanje angabazi ukufaka imali eZimbabwe ukuthi umnotho wethu uthuthuke. Abanga ukuthi bayangabaza ngoba abawethemba umbuso ohlangene namabutho. Umbono wami kodwa ngisho ukuthi ngithini. Kodwa ngisho ukuthi akube ngumuntu nje ozoqhamuka noma kuphi kodwa ongusomabhizinisi ongathathi hlangothi nekho kakhulu kumapolitician uzobona izwe lithuthuka lisiya phambili.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Bulife Talk namhla kuhlelo labesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngezulu elina ezabelene ezithiyeneyo eZimbabwe. Singeke hlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Mongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uhlangane labo somabhizimusi kobulawayo njalo wethekelela inkampani ethunga impahla zokugqoka. Kulandela izulu elilokhu elisina abanye abahlali bemadolobheni bathi sebelahlekelwe zempahla lokudla. Okwanamhlanje muli yeZimbabwe siligqiba lapha uhlelo lethu olivalelisayo nguTabo Kancube ngesithi lilahle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.